Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtswakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla uZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi bazabotshwa yini abetheswa amacala enkohlakalo abagoqela unkosikazi Grace Mugabe. Izifundo ziqhubeka kuhle eNjobe High School kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi uhulumende uzabopha na abantu abedlula ikhulu abagoqela ababeyiziphathamandla zakhe abetheswa umlando wokuthola umhlabathi ngokungekho emthethweni leminye imisebenzi yenkohlakalo. Abantu laba bagoqela unkosikazi Grace Mugabe, usomabhizimusi ongumeli weZimba South edale lePhalamende njalo elilunga leZANU-PF, umnumzana Philip Chiyangwa, iziphathamandla seCapes United, umnumzana Namo Tutisani, umnumzana Ignatius Chombo, uGeorge Mlilo, Shadrick Mashaya Mombe, Lonyasha Chikwinya. Amabizo la aphume kuphenyo olwenziwe nguhulumende obeluhlolisisa imisebenzi yenkohlakalo kusukela ngomnyaka ka-2005. Ikhomishini ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi iphezu kwalo lolu daba. Omgcini sihlalo wekhomishini leyo unkosikazi Lois Matanda Moyo uveze izolo ukuthi bakhathazekile kakhulu ngemsebenzi yenkohlakalo eqhubekayo elizweni. Usole njalo ukukhululwa mahlayana kwabantu abakhohlakeleyo nxa bethe babotshwa ikakhulu iziphathamandla zikahulumende. Sixoxela ohlaziya ezombusazwe njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla.
Siyakubongela khona lothiyani ukuthi labo bantu bonke kababotshwe kodwa-ke kayisibo bona labo kuphela singaza kwaqanjwa laba abanye laba abe-G40 kuphela akuqanjwe nabanye abaphakathi khona laphana sibazisi kuli kathi basele njani i-odiyeyikayikathiki kubo kodwa-ke kayisibo bodwa khona labo kanye ngokumangalisayo so-ke sisele ukuthi khona kube kucace ukuthi ubani othathwa ubani ongathathwayo ngobana labo abantu abakhulunyayo labo liqiniso sibili yizigeleke iqebezane zathatha umhlabathi sekuyabongakala konkala kuthethe inyathelo ethethwa ngokumnendelo omusha bamudingiutisoseso phakathi kwabo khona laphana bakabakambe bonke izidula mkhuba lezi ezakwenzayo
zambe bengasala bebangaki kuhulumende kungenzeka lokho
akusakhethile laphana ukuthi kusale obani ngokuhamba obani akukambe bonke abayizidula mkhuba umthetho kawubambe wonke umuntu nje jikelele owakhamba owenza into ezingaqondanga njengakhonele ukuthi umgambo wakhutshwa ngendlela ukuthi khona wayengenzi izinto eziqondileyo ebantwini wakhutshwa ngalokho-ke wonke umuntu kungabi nemithetho ozakhangela ukuthi benzele ngubani kumbe bengisela bani igcina mkhuba kuphela kahle ihambe entolongweni kahle botshwe njalo lawo mapulazi kathathu i-property yona leyo kayike sophosted yi-state kuye ezandleni zestate ukuze abangezenze ukuthola umhlabathi lowo nge-benefit kuwo kumbe kube namanye ama-project angenziwa phakathi kwaleyo property leyo eyathathwayo ngobuqili.
Siyabona njalo ukuthi udaba lolu solusezandleni ze-ZAG singababona bebotshwa ngempela abagoqela unkosikazi Grace Mugabe.
Yes, i-ZAG layo kumele yenze okuzathuthisa abantu yakhethwa phela ukuthi khona idile nezima mkhuba ubumenenene ngakho-ke kumele izitshengisele ibe lokungukuthi abantu bese bekholelwa kuyo kungakhonokho phela kwenze eplista msinyela lotyala izeyihlale kuyabongakala ngakho-ke akwenziwe ngendlela eqondileyo wonke umuntu ebe lokusithiseka kukhonokho abaza kwenza umthetho umsebenzi sibilokuzayo ungakubongela lokhu
unkosikazi Grace Mugabe Wetheswa icala lokuthatha iPlazville wabhalisa limpahla ngamabizo ezihlobo zakhe ngaphandle kwembadalo waxotsha labanye lapha. Kambe kungabe kuyinto entsha yini lokho ukuziphatha amandla zikahulumeni? Ubona ingani kuyabe kukhanya kusho ukuthi umuntu wanika izihlobo zakhe?
Bahamacala amabili wona lawo wathatha iPlazville ngokomthethweni wayalibhalisa ngebizo lomunye umuntu ngama-tesizana akuthiwa khona kumele ayisejise nguyena lawo ma-tesis lawo. Ngakho-ke ngaqondane nomthetho kungakhangeli ukuthi khona bengibani izeni kumbe bentazingibani bakhangelane nomthetho ngobana wathula umthetho wesizwe.
Xa ecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulandela ukutshengisela kwabafundi beNjube High School ngomvulo, izakhamizi zaleli lokitshi zithi sokuthule njalo abantwana sebesiya esikolo kungisi obefundisa izifundo zebiology umnumzana Brian Mutsiba ocatshangelwa ukuthi nguye owatshotshozela ukutshengisela lokhu. Nguye ongasekho kulesi sikolo ngoba wabaleka waphuma elizweni. Sixoxelo ake waba ngukhansila weNjube olabantwana esikolo lesi umnumzana Phineas Ndlovu.
Hayi, umumo awuzange wabathensi especially ebazalini. Umumo wawukhona phana ebantwaneni. I remember ngizula khona phana bekhona phana abantwana. But hayi, kwakungangeneli bantu kakhulu. Abantwana labo thuma ekuboneni kwami, hayi babengayisibo labantu abantu abaviolent. Babengaviolent ekuboneni kwami. Ngabantwana nje abenza into esingakwazi ukuthi onguye wayeba-organize exactly wayevele batsheleni what was the motto behind it. But hayi, as from that day up to now angikazwa lutho lurong.
Yena lo umbalisi okuthiwa ubalekile ubedingwa uyadingwa ngamapholisa, engaye nguye owabaqoqayo yini kumbe labo abantwana balokufuthelana?
Ngibe le challenge enkulu and ngaphikisana labantu abaningi especially kugroup engikiyo labanye in public. Ngibatshela ngithi mina abantwana it wasn't their fault. Kulo muntu waba influencer abantwana labanye ngoba iqiniso elikhona sibili ngasifuna ukukhuluma iqiniso liphelele. Wonke imali ezidimandwayo ezama-levies zimali ezaproposwa ngabazali emhlanganweni. Forehead le SDC babebiza abazali babatshele isituation abahleli kiyo and bavume abazali. Ngifuna ukunika i-example yempophoma lapho kulo mzukulu wami khona. Sahlala phansi savumelana ukuthi nxa uhulumende evumile sizabhadala imali engange $600. Esikhulile bavumelana i-$400. EnJube bavumelana i-$400. Angiboni ukuthi umntwana wayengakuthatha ngathi khonokho kungala muntu obehind. And that person mina I'm still condemning ukuthi wasebenzisa abantwana ku-area abangafananga abasebenzise ngoba mina ngaze ngabatshela abanye ku-group wathi except nxa abantwana beyiba bazazibhadalela i-levy, yes, but nxa i-levy izabhadalwa ngabazali I think there is something wrong ngoba abadala they were called whether there was a quorum or not a quorum. But nxa kuyikuthi bavumelana laba babekhona abantwana one or the other omnye umuntu wabasebenzisa kuwabasebenzisa kuwo.
Mhm. Kodwa sikhuluma nje alizange libone amapholisa kumbe abanye abantu abangaba ngamapholisa ensitha.
Well, labana abantu kujwayele baba khona lelo langa. Lelo nxa babe khona kumbe bese behamba ama 1-1. But to my understanding lami ngidlula khona fana always. Hayi, akusey ikho ngoba I think babu realize kumbe bakubona ukuthi kukhona nxa bedinga they are looking for that person and then alowo muntu ngiyoza batshela ukuthi waye kuthethe ngaphi. But bangaba khona andaba nabantu abavele behlezi bekhona, they are always there. But that day sokwenzakele they drove their cars off they go. Angikholwa ukuthi kukhona okunye okwaba. It's very very pitiful la, very pitiful. Labantwana bayahamba nje besiye esikolo.
Umnumzana Phineas Ndlovu ngomzali olabantwana abafunda eNjube High School njalo wake waba ngukhansila. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7.
U kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abafuya imbuzi bakhala ngokuswelakala kwemithetho elawula umsebenzi wabo okwenza kube nzima ukuthi bathengise imbuzi zabo kwamanye amazwe. Kufika uAnastasia Ndlovu.
Umsebenzi wokufuya imbuzi ubikwa ukuzinga eliphansi kakhulu ezweni abaphakathi kuwo bekhala ngokuswelakala kwemithetho ecacileyo elawula ukufuywa lokuthengiswa kwembuzi, inyama, uchago loba isikhumba phakathi kwelizwe lakwamanye amazwe. Umnumzana Lindani Ncube omunye wabafuya imbuzi emangweni wematobo uchasisa ngodubo olubhekane ngabakulibhizimusi.
Imithetho ayikho elawula abantu bembuzi okugcina kusenza ukuthi abantu beyenze umathanda. Ukugcina kusenza ukuthi abantu behambe kuma-farmers emakhaya la abadala balime nzima imbuzi zabo ende bethwele nzima bezinika ukudla bencedisana labantu ukuthi ziphile ngapha kulabanye futhi abatshontshayo. Kodwa inkinga ekhona umuntu ebesebuya ezothenga imbuzi ngentengo ephansi kakhulu ethiya umlimi ekhala. Engathi uhulumende kufanele efake imithetho ezayenza ukuthi ibusiness le ihambe kungabi lomuntu oluzayo phakathi.
Uncube uqhubekele phambili ethi inkinga enkulu abahlangana layo ngemigoqo lapho bedinga ukuthengisela izifuyo zabo phandle kwelizwe.
Sile challenge enkulu kakhulu ngoba imarket enkulu engabisa inzuzo kuma farmers esebenza lawo yileyi imarket engaphandle kwelizwe. Imarket leyi i-challenge ekhona ikuthola amaphepha esingathi ngama import permit avela kula amazwe esikhangelele ukuthi sihambise kuyo njenge-Angola. Ukuthi sithole i-import permit le sokube nzima kakhulu njalo sesisebenzele Ministry of Agriculture sibazama ukuthi besincedise ukuthi sithole lawo maphepha. Sesisebenze kakhulu futhi le embassy eZimbabwe le embassy eAngola ukuthi sithole lawo maphepha kodwa sesibe lama challenges ukuthi akaphumi kodwa sokube ngumchudulo sibili iminyaka eminingi.
Phezu kwaleyo migoqo uncube ukhala njalo ngentengo yembuzi ehlukeneyo ezweni.
Sile mbuzi ezithiyeneyo, sile mbuzi i-local breed engathi ngamathabele goats, sibe le mbuzi le engathi ngama-crosses uyabe usukrose amabhuwa lemathabele.
Unkosikazi Londi Ncube laye okubhizimusi lokufuya imbuzi ukhuthaza abesifazana ukuba labo bangene kubhizimusi leli.
Okwakhathesi eZambia badinga i-breeding stock so sikhangelela ukuthi lathi we-try ukuthi sizihambise to Zambia, we work le Zambia. Abafazi silamandla esilawo. Uyabona umuntu ongumama uyakwazi ukuphatha kuhle into. Umama ungamnika inhlanyelo uyakukhiphela into seziziningi. So bomama asivumenini sidinga inhlanyelo, singayiphiwa inhlanyelo yethu le siyibambe siyihlanyele siyiphathe kuhle. Sathi sithutha umnyaka seke sesinezinto eziningi ezimangalisayo njengabomama.
Uhulumende weZimbabwe kakabi lemithetho ecacileyo yokufuya imbuzi okugoqela lamakhansili wonke ezweni okwenza abantu bengabi ledlabuzane lokungena emsebenzini wokufuya imbuzi. Imbuzi ezifuywa eZimbabwe zilomkambo omkhulu emazweni angomakhelwane kanye laphetsheya awe-European Union. Umhlubulo wonke weMandebeleni onganikuhle izulu ingcwethi zokulima zithi ulungele kakhulu umsebenzi wokufuya ikakhulu imbuzi ngoba zihambelana lomumo womkhathi okulesi sigaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzavumela uZulu weZimbabwe jikelele odinga amapassport ukuthi awahlawulele ngemali yaphandle. Iphephandaba leHerald lona lithi owake waba ngusikomishi wamapolisa umnumzana Augustine Chihuri wantshontshela amapolisa ayezama ukuthenga izindlu imali engange 4 million US dollars. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubona ndasakazwe Studio 7. Mina elami igama ngimandla isibongo wakokhomala. Ngisuka esigabeni sasesilobela eMagoroka. Ngokuhlala manje ngisegoli. Basakazi bethu, hey, kuningi okungasiphathi kahle emoyeni njengezizalwane zaseZimbabwe. Ukuphila esikwenza emazweni la esiphila kiwo akumnandi. Akukho mnandi neze. Siphila ebuhlungini obukhulu kakhulu kodwa lokho kuyimbangela yokungahambi kahle kwezinto ezweni lakithi. Esifisa ukuthi kube kuyenzeka, kube lo tshintsho nje. Siyafisa nathi ukuthi ngelinye ilanga kutshintshe ezweni lakithi nathi siphile kohluphekela labo ezandleni zethu ezweni lakithi ngoba ukuba kubi kwezwe lakithi kusenza sihlukumezeke kakhulu emazweni esiphila kiyo. Ngoba nxa izwe lakini lingekho lihle, labangani bayancipha kuwe, ikakhulu abantu abanemali okufanele usebenze ngaphansi kwabo. Abakuthandi ma ungumuntu waseZimbabwe ikakhulu ngoba bayazi ukuthi ulambe kakhulu okungangokuthi ziningi izinto abangakucabangela zona ezimbi. Okokuthi noma kunika umsebenzi wakho umlungu, ucabanga ukuthi njengoba vele uphuma ezweni elinendlala enkulu engako, ayikhona nje into ozoyenza uzomosha nje kuphela. Noma ungabe unenhliziyo yenhle ungacabanga ukudla umuntu kodwa ukungabi kuhle kwezeka kithi lokhu oso okukhona mntengwa esiphila kuwo la ngaphansi kunzima kakhulu. Lokho kuyasihlukumeza kuphela. Siyafisa lathi ukuthi ngenye imini izwe lakithi libe lilizwe elilihle elizovakashelwa ngamanye amazwe, lathi sike sibonakale singabantu kwamanye amazwe esiphila kiwo ngoba lokho kubuhlungu kakhulu ukungabi kuhle kwezwe lakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingugugu Khanya. Sizubuhlungu ngendaba yamateacher angaphiwa imali. Kubuhlungu sibili ukuthi baye emsebenzini bona bengela mali. Kubuhlungu la kubazali abadinga izimali zokuya esikolweni bengafundiswa. So umzali ngiyosephakathi kosizi. Umntwana akafundi, imali sihambile, uteacher akaholi abayokwengezelela imali. Wakhanya vele kabananzwa. Okumangalisayo ukuthi uteacher, umuntu wonke usuka esandleni sikateacher. Ukuze ube ngupresident usuka esandleni sikateacher. Ukuze ube lisocha usuka esandleni sikateacher. Ukuze ube ngudokotela usuka esandleni sikateacher. So uteacher nguye okumele ingabe uyaphiwa imali eningi ukwedlula bonke laba bantu. Kodwa uhulumende uteacher umkhangelela phansi. Sizubuhlungu ngamateacher angaholiswa imali zabo. Kathesi asikwazi ukuthi ilizwe lethu liza kuba yini.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Ngikhuluma lowo ngale nto ebefuna ukukhulunywa ngumnumzane uChamisa ukuthi abantu bangene ezitaladweni batshengisele ukuze kuphoqelele umnanga kho ukuthi athi ubuye etafuleni bakhulumisane lo layo uChamisa uza ulungisisa isimo somnotho ekhaya. Yebo, siyavuma ukuthi umnotho sifuna ukulungisiswa kodwa uma esekhulume ngokuthi kungene ezitaladweni, mina ngokwami angivumelani naye ngoba siyazi ukuthi umnanga kwavele ngumuntu ongananembeza, ngumuntu onganazwelo. Ukungena kwabantu ezitaladeni eZimbabwe laphana kuzoshiya kufa abantu abaningi nabantu abanengi belimele. So angubona ukuthi kungasisa ndawo ukuthi kube lokho kufa abantu kulimala abantu. Ekugcineni kunye kungalasisombululo esisitholayo kodwa abantu belinyazo sebezalokhu belandelelwa amanye abama human rights ilungelo abantu nama-oppositions beboshwa besenziwa konke nje ucuko olukhona siyamazi vele umnangako. Kodwa ngithi uthamisa wangcono alindela nangu umnumzana uMbeki ungathi uyasondela ekhaya ufuna ukusiza. Maybe njengomuntu olekhandidethi yokuqina u-Emerson Mnangagwa mhlawumbe naye uNkulunkulu uzofika kuye athi ku-understand ukuthi no man isimo sekhaya sesiphuma kakhulu esandleni sesifuna ukuthi ahlale phansi kukhulunyiswane kulungise ezomnotho nothi ngendlela umnumzana uthamisa ukuthi sikwenze ngayo ukuthi singene ezitharetini. Hhayi angiboni ukuthi kungaba yindlela enhle. Siyazi ukuthi vele uMnangagwa imbali yakhe injani ngochuku. Nanku bazi bamnika le gama lokuthi i-crocodile. Inhliziyo yakhe nje ayiyona inhliziyo enomusa wenozwelo unonyalwa nomuntu. So ngithi akusilindeni yini uMbeki. Mhlawumbe bakhona abanye ama-African leaders azokhuluma naye izalo uphi efika khulela uMnangagwa labangani bakhe laqala kuzalo. Kuzame ukulungisa isimo. Ngoba ukuthi singene ezitaladeni hayi mina ngokwami angivumelani naye umnumzana uThamisa. Ngiyabonga.
Ngebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale le-High Court kwele Malawi selinqume ukuthi izikolo kazilalungelo lokwala ukwamukela abafundi abaphothe inwele njengamarasta. Ukwephulwa kwamalungelo kanye lokubulala mahlayana kwabantu ngamapolisa kwele Kenya kuvikwa kusanda. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili edale leCongress. Abachuchisa lolu daba bengabe bandla eliphikisayo elamaDemocrats bechaza uTrump njengomuntu okhohlakeleyo. Vathi ukudinga ukungenela kwele Ukraine kwindaba zombusazwe weMelika kwakuyindlela yokuzama ukungcolisa oncintisa kukhetho lukamongameli kubandla lamademocrats umnumzana Joe Biden ngoba uTrump esesaba ukuthi uzamnqoba engancintisana laye. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Lokhu mbona beyivalabalisa lapha sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje kodwa sisuke sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana Trump liba ngathi baningi laphana ephalamende sekuzoba nzima mhlawumbe mpela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho mbona ngathi kayisizi kangako.
Nga ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale ke edale le Senate ungathi
ngakho ukuphikisana phela engingathi kule transparency ngolimi luka Queen ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefuqela umnumzane uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulile.
Siyabona ukuthi ke abakubandla lama Republicans bayala ukuthi kube labafakazi kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo.
Lokho kusobala ukuthi nxa ungathi umuntu olokufakazi kaba ngafinyelwa ukuze efakazi kukhona okufihlwayo. Zikhona izinto ezini ngempela okusobala ukuthi umnumzana uTrump wazenza kodwa ke ukuze avikele ukuze bamvikele yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze letha kufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indlu xa kuziyowela lapho kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu ngoba nxa usuka usiba lemfihlo kusho ukuthi kukhona okubi okufihlayo ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo into enhle kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu abasoze bedliwe yini kukhetho oluzayo?
Kusengenzeka ukuthi badliwe ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje bese sokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Sivaleke imbiko elisumele yona ku Facebook Vasco Nyaningwe Moyo uthwena msakazi wami uvuka njani. Thabisani Ncube uthwena emsakazweni msakazi livuka njani. Sikhumbuzo Moyo watching from Joburg kwele South Africa. Ulinzi Hamon uthi yebo Ntunga Majono msakazi kunjani Hamon. Sonke Khumalo SK uthwena livuka njani emsakazweni. Ngivukise le salukazi esizala mina endaweni yako Ndolwane esigabeni sako Butshe. Kuzoba lo Thabisani Ncube uthwena hi Hamon. Isikhathi bani ngapho and ngolwesingaki lapho okhona. Uyaphendula-ke laphana uLinzi Hamon uthi yena kayindawo omongameli ngoba esenetha bayimajority yama-Republicans kunenge okufihlwayo. Ukhuluma-ke nge-impeachment kaTrump. Gift Hanson I am watching from DC. ULinzi Hamon uyaphinda laphana uthi yena imnandi le ngoma msakazi. Gifta Hanson uyaphinda uthi wena thina siyalala manje. Master KG ingoma ethi Jerusalem esiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ingoma emnandi, ingoma engithanda kakhulu. Singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. UZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi unkosikazi Grace Mgabe labanye abetheswa amaxhala enkohlakalo bazabotshwa na. Izifundo ziyaqhubeka kakuhle eNjube High School koBulawayo kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 nantambama phela. Okwaliviki lami sokwanela sidibaneni ngolwesibili oluzayo kundaba zethu zakusihlwa. Isiqalisileke eyami impela viki olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.